Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 22 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Ibandla le-Triple C lithi kulamalunga alo abhalise ku-nomination court esithi yiwo azancintisa emelele libandla lanqanje bengakhethwanga ngabasekeli balo. Okusho ukuthi ibandla leli liza kuba lamalunga amabili azancintisa kusikhundla sinye kwezinye indawo. Umongameli Mnangagwa lomkhokheli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa ngabanye bababhalise e-nomination court izolo ukuthi bancintise kukhetho lukamongameli. Kanti abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bona behluleke ukubhalisa ngoba ibandla labo litheka lilamali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo izolo lapho bekubhaliswa khona abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 23 ngoNcwabakazi. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisa azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Kuze kwaba phakathi kwamabili ebusuku izolo kulokhe kuyisixhobexhobe enkantolo kamantshi kobulawayo abancintisayo bezama ukubhalisa. Iningi labo bekungamalunga ebandla eliphikisayo ele-Triple C. Abanye baphose behluleka ukubhalisa. Abe-Triple C laba bebeke babuyiselwa emuva iziphathamandla ze-nomination court. Zisithi kumele bayekwenza iziqondiso emaphepheni abo ngoba ebengahlelekanga kuhle. Lanxa idaleleli bese lilamalanga livuliwe libhalisa abancintisayo, abe-Triple C bakhetha ukuhamba ngosuku olwahlelwa ngokusemthethweni olwayizolo futhi kabazange bethule amabizo abazancintisa bebamele phambilini ngoba besithi babalekela imikhuba ebilakho ukugilwa izitha. Kodwa leli bandla beselisolwa ngabanye abasekeli balo izolo besithi alubana lahambisa amabizo kusalesikhathi belingasoze lizithole seliphakathi kokuxokozela obekukhona. Ibandla le-Triple C likhala njalo ngokuthi kulamanye amalunga alo ahugwe izitha zalo ezenhlanganiso esebenza le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe ayabhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele lanxa engayisiwo akhethwe ngabasekeli baleli bandla. Lokhu kusho ukuthi kwezinye izigaba kulamalunga e-Triple C amabili abhalisele ukuncintisa esikhundleni sinye. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Osterlosi Siziva eloba enkundleni ye-Twitter uthe okwenziwa yifazi lamalunga abo lawa ikuganga. Ngokunjalo uthe kabasoze bakuvumele. Kasenelisanga ukukhuluma labe Forever Associates Zimbabwe kepha sebeke bakulandula ukuthi bayangenela kundaba ze-Triple C. Ababhalisele ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe bagoqela umholi we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa, umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF kanye lwake waba isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere, yena ozancintisa elilunga elizimeleyo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda oqale ngokusichasisela ngengxaki abahlanganela zokobulawayo.
Kunezinto ezimbili engizakuqala ngikuchasisele. Okokuqala ikuthi i-courtroom yangikhona incinyani ikwana abantu abangu-20. So iningi abantu bame kufoya noma evrandini. Yikho ke amalunga ethu ama-senators asike ngowa-first 3 sebeze submitter amaphepha awesayiniwe basebesithi mananini phandle. Sithe sesithi siyangena kwa-2:00 sechayile. Thina hayi phela i-hall le incinyani kambe singakwana sonke na njengoba wa-first 3, 2:00 besilapha ngabantu bathi hayi asisalithathi. So imini isenator ethu yonke ethe sebeyivalile sahamba sayadinga ogqwetha ukuthi babatshele ukuthi iholi yabo le incinyane abantu abaphandle they are already within the premises lokhu ebeku-premises ye-court.
Abanye bathi njengoba i-nomination court isilensuku ivulile alubana lihambisile amabizo abantu benu alubana kubanga lengxaki zonke lezi bathu kugogodlela amabizo abazancintisa ebelikwenzile kungaba kube lomthelela wona lo ukuthi selilenkinga zokubhalisa abantu lithini ngalokho.
Iqiniso kalivikwa njengebandla elihle sifunda ngokwenza. Iqiniso kalivikwa ngabe lokhu kwenziwe kudala kodwa ke njengoba lathi siyicathula akusesabisi siza sesifundile sesizalandela kuhle ethe sizama ukuvikela amasela nalabo abathuhlela abantu sesivumbulule imfumba enzima eyenziwa ngabanye abantu kakhulu ama-candidate lawaluzayo sebekophe isimbu yethu le-signature bafaka abantu from ward 1 to 29 befuna ukuthi kube lama-double candidate. Into ebeyenze ekuseni kade sesikubonile sesithatha uloya sayayaripota emapholiseni abantu laba abantu babotshwe bangoba bafuja i-signature yama abantu abakhethwe libandla abantu basayine njalo batshontsha le simbu yethu. So uloya wethu sehanseye ku-central ukuthi ehambe ku-city council ngibona ngale ehambe lama-signature abantu abasayinayo abethu nalabo abantu abasayinela abantu. Ngoba kukhanya ngani into abayivumayo khona baphiwa abantu abasayinayo kodwa kufuna ngale sebevuma abanye abantu abavele esiqhubini babuye bathi bavele i-CCC.
Ngokunye ebelizama ukukwenqabela lokhu ngokungavezi ama-candidates phambilini kwenzakale njani kahle kahle?
Ngabantu abane-connection le-system, i-corrupt system. Thina silabantu bethu abasayinayo ababili. Sesibona ku-ward 2 nge-ward 1 sokulabanye abantu abafakiwe ukuqala kulathi abanesimbu lefanana lathi le-signature ezimbili ezifojiweyo yikho sesikuvumbululile lokho sesihambe emthethweni uloya sehambe waya kuthi yikho ethe zama ukukunqabela siyabonga ukuthi sikubambe kungakanawutshwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lona lehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho belimele elizweni lonke jikelele ngoba lehluleke ukuthola imali. Amalunga alelibandla achonela abanye ekumadale e-nomination court emelele ukubhalisa njalo ethenjiswe inkokheli ye-MDC ukuthi azahlawulelwa. Kodwa asuke atshelwa ebusuku ukuthi azihambele ngekhaya ngoba ibandla bese lehlulekile ukuthola imali. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube ukufakazile lokhu kepha uthe kumele sibuze uMonzora ukuthi kungani behluleke ukubhadalela amalunga abo.
Engathanda ukukutshela abalaleli ukuthi sehlulekile ukuthi sibhadalele ama-candidates njengokuthenjiswa akade sikwenziwe libandla lethu le-MDC. kodwa okunengi ngomva kwalokho ngizacela ukuthi abathaphi bendaba baxhume yena ngokwakhe umongameli ukuthi bezwe konke okumayelana nalolu daba, ngoba akukho nje engingakuphawula ukuthi ngithi kutheni kungathanga kube kusukele ngaphi. Akukho nje lokho kodwa engikwaziyo ngalokho ngalesi sikhathi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzo Ram. Abebandla le-ZANU-PF bona bathi sebemelele usuku lokhetho lapho abathi bazabhaxabula khona amabandla aphikisayo. Nanti ilunga laleli bandla umnumzana Mabutho Moyo, yena uzangena ku-Provincial Council kwaBulawayo emele iZANU-PF phansi kohlelo lwe-proportional representation alubana lithe lanqoba kuleli dolobho.
Nominethwe ku-Provincial Council kwaBulawayo njengomuntu obonakala esesemutha. I'm now over 35. Ngilume kuyouth league ngomnyaka nje ophelileyo. Kuyabonisa ukuthi umhlangano weZANU-PF umhlangano o-progressive obonisa ukuthi kule kusasa, ngoba abantu abatsha bangenile sibili baba baningi lapha kwaBulawayo.
Ukhangele isikhathi sakoBulawayo lapha abantu bathi umuzi wakho kwaBulawayo manje usugugile waphela nya, kuyini othembisa uZulu ozakwenza?
I-challenge esaba layo from around 2000 ukuthi ase si-electa ama-councillors angelathando loBulawayo. Leyo yinto okumele iqondise ngalolu khetho luka 2023. Uyananzelela ukuthi even kuma-MP bandla leZANU-PF eCardiphile, for example, silomuntu olecapacity ofanana noProfessor Mthuli Ncube oletha i-development ebantwini. Lokho kuyabonisa ukuthi iZANU-PF ifisa ukwakha uBulawayo, ifisa ukumlungisa uBulawayo abuyele esimeni ayekiswa ngaphambilini.
So kanti uzayenzani ukhandela ukuqalisa nje ukuthi ukhankasa?
I mina angiso muntu okulist yokuthi zakhankasa ukuthi kuvotelwe mina, kodwa zakhankasela amanye ama-candidates ngoba mina ngingena ye-proportional representation.
Njengoba ngithole ibandla lakho siyagagaza.
Hayi, ibandla seli-ground already, besingalindanga i-nomination court. Liyabona nje into ezenzakalayo kuma-constituencies atshiyeneyo, ama-youth empowerment programs, ama-skills training, ama-courses, yinto esezilethwe iZANU-PF phambilini. Aso bantu esilinda ukuthi kube le nomination court, kodwa we've been on the ground for the past 3 or 4 months.
Umabutho Moyo ngowebandla leZANU-PF ubexoxa le ntathelizindaba yestudio 7 uEzra Jesus Banda. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, yena uthi ubhalisele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozamela emagwegwe ephalamende hatshi esikamongameli ngoba engenelisanga inhlawulo yenkulungwane ezingamashumi amabili $20,000 ebhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli.
Kade bebaningi akade besipromisa ukuthi bengasisponsa, bengasincedisa, kodwa thina sithene down imali eziningi ngoba imali zakhona ziphuma lapho esingathandi khona.
Kodwa lona usekelo livele lilalo njengebandla, njalo baningi yini abazancintisa ukukhetha oluzayo?
Silabo abaningi abancintisayo endaweni eziningi, parliament, ma-councils across the country. Kodwa as you are aware ukuthi amanye ama-fees akhona kade very high and akhoze ukuthi ama-party a-genuine arepresenta abantu angena ama-donors, angekho connected to ama-donors, anayiso ma-favorites, ama-imperialist forces, ama-imperialist countries, ama-western countries, akwanisanga ukuthi kube nemali ezinkulu. Kodwa ukukhona ukuthi hhayi, sizamile ukuthi sifield across the country and we are confident ukuthi i-EFF Zimbabwe will emerge victorious. Thina i-EFF siyakhetha lapho esithatha khona izimali, asiphongi uthengwa nje, asiphongi usponswa nje. Imali yethu kufuze ibe kini, asifuni abantu abangathi sebesinika imali bezama ukusponsola. So rather not contest but support a particular candidate, esesiyenze i-determination ukuthi si-support njenge-EFF Zimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngemali leyi ebeliphiwe
laba bakwanisile iningi labo imali zisuka kuma donors zisuka kwamanye amazwe asponsored yibo phela e-ACT banama agents of imperialist forces thina e-EFF asithathi izimali ezingaqondakaliyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumholi webandla le-EFF Zimbabwe ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wemagwegwe edalele parlamente wabexoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukuhlaziya udaba lokubhaliswa kwabazancintisa kukhetho lolu sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngengxaki ezihlanganele lebandla le-CCC.
Okwenzakeleyo ikakhulu ebandleni le-CCC kutshengise ukubana ibandla langkona kalitshiyananga lespaza shop. Ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23 ngoba it's a contested matter ukuthi lileminyaka emingaki. But ibandla langkona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo Honorable Jamisa labanye ngoba kakwazakali ukuthi kulabo bani kodwa ngezikhundla kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo Richman oTendai oDavid Coltart ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics besingakhangelelanga ukuthi liyenza kuzenzakala khonoku kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkona li-structureless singathi ispaza shop ngoba kathesa umuntu esimaziyo nguNelson lalaba abafana bakho Gift Ostalos lofazayi so konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize yikho kwenzakala khona lokho akwethusi ukuthi kwenzakale khonoko njalo kwethusi ukuthi betholakale besenza ngelast minute ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu la manje akula umuntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile ngobani abangangenanga besitshelwe ukuthi ama candidate azakhethwa ngabantu abakhethwe ngabantu abaningi kodwa sikubonile ku ward 3 emahathula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfoka amahlanga umxolisi kodwa sizwe ukuthiwa lo phethe uthe kamfuni sikubonile Country Park ukuthi oyekhethiwe ngabantu ngomama ukhuphe kodwa sesizwa ukuthi wasekhichiwe khona ukuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo abantu abakhethayo njalo ukuthi kuze kukhitshwe ngelast minute bekuyikuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani so ngesizathu sokuthi ispaza shop konke okwenzakalayo kungintando yakhe lo phethe nikazi wento yikho okwethusayo ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu idemocracy akusabonisa ukuthi kule democracy kodwa intando yomnikazi intando yalokhetheyo
abancintisa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalabo abavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla leZanu PF umbona eqhuba njani engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kaMnangagwa kumbe uzabathathela bobabili
ngikholwa ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethetheka abakaChamisa kumbe nakwanele abakaEmasoni uyabethethe abantu abangakholelwa kuChamisa lebantu abangakholelwa kuEmasoni simzwile uNelson ekhuluma ukuthi abangafuni yena balelungelo lokuthi bedinga abamfunayo so abantu abangavumelani lalokho akwenzayo kuyabe akula umuntu ongasola ukuthi kungani bekhambe kuKasikwerere ngoba utshengisile ukuthi yena it's either it is way or in no way so abantu ngesizathu sakho nokho babe besebesithi hayi engxenye abangamkhethu zabalalela yena utshengisa ukuthi ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela ezolalela yena kumbeni uyaphuma ngeyakho indlela kalandaba lakho
amanye amabandla afana labo zaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo kambe kumele kwenzweni kahle kahle Fuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abalemali kuphela
kulusizi ukubana istruggle seZimbabwe abantu abasilwelayo beleli one man one vote lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole representation the struggle has been commercialized abantu bafela ize ngoba ongalalutho ukuthi kutilizwe lakalisaziwa imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu enda kula justification uthi ngeyani is just to separate abantu siyakwazi ukuthi abantu kathese abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobusela a genuine person ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelise 20,000.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ibhethu likaZulu. Amanye amabandla aphikisayo athi kawenelisanga ukuhlawulela wonke amalunga awo ukuthi ancintise kuzo zonke isigaba ngenxa yembhadalo ephezulu. Ngalesi sizathu ibandla lezaphu lithi umholi walo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kasoze ancintise kukhetho lukamongameli. Oncintise kukhetho luka-2018 umnumzana Kwanele Hlabangana owebandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo olilunga le-Pollard uthi laye kasoze ancintise kusikhundla sikamongameli lonyaka ngenxa yezinye inhlelo amele aziqhube. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle likhokhela ngodaba lokuthi uMongameli Mnangagwa yena ozancintisa kukhetho lukamongameli emele iZANU-PF uhambe mathupha enkantolo ye-nomination court izolo ukuyahlola ukuthi imininingwane yakhe ihlelekile. I-Herald yona ithi obhubhenge viki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe umnumzana Ben Mucheche uzabekwa e-National Heroes Acre namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani nonke ngiyalibolisa. Hambe ngifuna nje ukuke ngithinte indaba engiyibonayo ngondibale. Hayi ndibale yekele ipolitics awuyazi. Wena ungumuntu lwana othanda ukubukwa. Lothanda ukuthi amadlelo ufuna nje iZANU PF ikunikeze ulutho wena uyizanu ngokwayo. Ayikho nje into yakho oyikhulumayo eliqiniso ndibale. Sometimes uyasola abo America ubasola benjalo kodwa uphila ukhona lemazweni awubuye ekhaya lapho kulento eziright khona phela njengokusho kwakho. Hayi ndibale sehlulekile mfowethu, hayi ufundile impela kodwa hayi akunanto oyaziyo. Sicela nje ungabe uyazithulela mntakababa ngoba ikho nje into yazi politics nje oyaziyo ngedate nje. Ipolitics emqoka awuyazi, ubhizi usolana nabantu, wawusolana labo mqondisi, wawusolana nabo Sibangilizwe, usolana nabo Chamisa, usolana nabo bonke abantu. Subonisile ukuthi wena uyizanu epheleleyo. Asazi abakulandelayo ukuthi baloya ngomphafo njani. Sebezokulandela nje ngoba phela abantu bayalandela noma into iyidoti isenyanyeka.
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani lonke abalaleli ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula i-audio ma bengayizwa abantu bonke labenkayi okuyibo abalokuvotela abameli benkayi. Umgwaqo lwana owasenkayi usuka kobulawayo uzuze efika enkayi straight descent awulungi. Phezu kweminyaka o-42 years bangawulungisa ngomnyaka wesingaki. So bengicela ukuthi abavotayo abalokuvotela laba abantu akade belokhu bemela khonale abenkayi manje alike liyekele ukubavotela abantu labo dala belokhu belitshela amanga basazoliroba njengerayisi ngekomitsho manje kusiyavotwa selirobheka.
Linjani ku-Studio 7, linjani ku-Studio 7. Hayi siyezwa lesibalelisisa indawo ezimnandi. Konke okwenzakala elizwe ngisiyakuzwa kuyaphuma lapha ku-Studio 7. But kati indaba lingabatsheli ukuthi befake imali elevalu eZimbabwe. Befake imali elevalu okuthi lawe mawuyithwele imali leyo uyabusiza ukuthwela imali. ungachapha uye egoli isebenze, ungachapha uye ebhotswane isebenze, not amabhodi lawa ama-RTGS abo lawa akusebenzi lokhu. Indaba bengafaki imali elevalo, kade abakubone yini ukuthi kumele befake imali elevalo, kade kwehlulani ukuthi befake imali elevalo. Bona basebenzisa i-US dollar khona ngale ephalamente.
Linjani ku-Studio 7? Linjani ku-Studio 7? Hayi, kabangeni abantu, kangangeni amakhansila, kangangeni amakhansila emthwakazi, kangangeni lama-MP emthwakazi. Hayi, u-President ivele hayi, abantu bazazibona ingcono befake uChamisa. Ngoba into esesingasayifuni laphana i-ZANU-PF. I-ZANU-PF kayiphume out. Sikhathele umbuso we-ZANU-PF. Kayenzela ukuthi abantu badubeke ekhaya, bagcwele nemhlaba wonke ngenxa ye-ZANU-PF. So i-President bantu kabafake uChamisa. Mbona ngani vele le mali yama-president yadura amantu abaningi abasoze beyikwanise. Kabahle bebuthane kuchamisa abantu beZimbabwe uma befuna intuthuko. Behle bebeziqoqobani bebuthane kuchamisa, uchamise bengu-president. Khitshi badlalele ZANU-PF elingcolileyo leli. Siyabonga.
Sanibona ni-Studio 7, Studio 7 ukhuluma Nicholas Moyo from South Africa. Ngifuna ukuthi mina angazi abantu bezanu, abantu bezanu ukuthi uthi ingqondo or wasekho nonembeza awusekho. Baloku wabizulanga kwangobaba. Ukhona ubaba ongathi abantwana bakhe bekwelinye ilizwe bebalekile, bebalekiswa indlala nokubulawa. Athi yena South African government, sungayi bantu bazibaba likoko ma-criminal. Ene uChamisa uthi ma-South African sicela nibabekezele labantwana bezibaba balapha. Indaba izolunga ngasekudala. So part one ababili labo bani okhuluma njengobaba lapho. Uba lokhuluma nje abantu bezano nisabiza umnaka kwangobaba. Hayi, selihlulekile straight. Okwamanje uyabheda ngale uthi abantwana ekolweni uzozama, i-government yakhe yazama ukufaka ukuthi abantwana bafunde ngobulembu, i-inthanethi and so forth, uya-advance all those things. Ekukhuluma kanjalo abotishera baholi abakhona nokuya emsebenzini, abanamali yokugibela. Abantwana besikolo bahlulwa imali ye-school fees, bahlele emakhaya bahlulwa imali ye-school fees, abazali bahluleka ukuthi akukho nomzali ongakhona ukuthi abhadale. Nalo ozamile nje wabhadala kancane, umntwana uzotshona ahleli ngale abotishera bengekho ngoba abaholanga. Bese nibize umuntu onjani, nibize ngobaba. Hhayi, mana-ke nihluzene emakhanda abantu bezalo.
Kona ngapha e-Studio 7, hayi, mina ngikubona kwami i-race lay ngiyamabandla amabili kuphela, abanye kudlalisa isikhathi kumbe bazahlala baphakathi kopoladela bazihlele imali not ukuthi bangaphuma ngoludo. Akula ludo la, akula ezineludo, kudlalisa isikhathi lezi mali zabo kuphela bazifanda ngama-donors.
Angivinyelele ku-Studio 7, ngithi salibonani balaleli bezindaba, salibonani bafundi bezindaba. Lapha ngikhuluma ngumathiya lapha e-Plumtree, kodwa ama-audios yami since last year ayikho eseke yabalwa. Ekade ngizokutsho ukuthi siyezwa izanu laphana isithi yona isilungiselele ukhetho. Kodwa ke kuyinhlamba kuzizwalane zeZimbabwe zonke ezilaleleyo kumbe ezihleli le ezanu ezabe isithi isiyawina, kodwa ngemva kokuwina ivula le futhi lizwe. Kusafana nje lo muntu ozokuthi yena evotelani izanu, ngumuntu odelela amaZimbabweni wonke ezeholo, ngumuntu nje odelela umthetho ngoba ehleli le zanu since then eyaqala umbuso ngama-80s. Until manje ayikazi yenze lutho, ithole ilizwe leliyana ngaphansi kukaSmith limile limnandi linukelela, kodwa ilizwe selinuka ngenye indlela engayisiyo.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amagama abaphumelele ukubhalisa ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo aza kwethulwa ngokugcweleyo namuhla. abemdc kamnumzana Douglas Monzora behlulekile ukubhalisa abantu babo ngenxa yokuswela imali. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Yimi untungamilinkomo.